So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande ngomvulo mhlaka 12 Mpandula 2016.
Lontungamilinkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umhlangano lowu besizokuxoxisana labezekhi. Sibabuza besiphendula. Kodwa nambele ukudana kakhulu ukuthi okunekade sikukhangelele thina njengebandla lethu akusafikwanga isikhathi sami sibasincane kakhulu. Kukhulunywa kakhulu ngendaba ye-voters roll.
Abamabandla aphikisayo akumanyano wenera bakhala ngekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Itshayela isikhombe abantu bakobulawayo labantu abezitela falls abasisekelayo ngesikhathi sonke lesi silungisa umsakazo wethu ukuze ube khona semoyeni. Abantu abangapha kobulawayo lendawo ezisurrounding ibulawayo bayakwanisa ukuthi bahamba ku-1003 FM.
Umsakazo ozimeleyo kobulawayo oweSky's Metro FM owaphiwa ilayisensi yokusebenza nyakenye uqalise ukusakaza lamuhla.
Lokhe bejabula abalandeli beqembu le-Highlanders ngemva kokuba leli qembu linqobe ele-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abamabandla aphikisayo kumanyano weNational Electoral Reforms Agenda inera bakhala ngokwenza kwenhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kwekhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC beveza ukukhathazeka ngendlela umhlangano walamuhla oqutshwe ngayo. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center ngemva kokuhlangana labeZEC abenera bathi kuhle kwabasobala ukuba izinto bezingamanga kuhle ekufikeni kwabo emahofisini aweZEC lapho abahlukuluzwe ngamapholisa abanye babo baze behluleka ukungena kuthiwa eseyanele amabandla bekade sephakathi. Bethi sekusobala ukuba ukwenza kwabeZEC bese kuhleliwe kuyindlela esetshenzisiweyo ukuba kungaze kwakhulunywa indaba ezimqoka okuhlezi kukhalwa ngazo kundaba zokhetho. Umnumzana Blessing Ncube webandla lemthwakazi National Party uthi lanxa ibandla lakhe lingasilunga lenera kuyadanisa okwenziwe ngabeZEC.
Umhlangano lowu besizokuxoxisana labeZEC sibabuza besiphendula. Kodwa nambele ukudana kakhulu ukuthi okunekade sikukhangelele thina njengebandla lethu akusafikwanga isikhathi sami sibasincane kakhulu.
Ethi akuzange kuphathwe indaba ezimqoka abekade beze ngazo.
Singabe sikhangelele ukuthi kukhulunywa kakhulu ngendaba ye-voters roll. Because yakhangela ukuthi esikhathini eziningi especially emakhaya ema-Thailand le i-voters roll yakhona kayimanga kuhle. And sikhangela ukuthi abantu bonke bevote ngokulinganayo. Futhi umbuzo omunye nje silawo ukuthi indaba engavumeli abantwana maybe xa sikuvota from 16 years because yiwo ama-teenagers anganale abalohlupho kakhulu. Ikalisa ukukhangelele kakhulu.
Kodwa beZEC bona bethi abalamandla okulungisisa konke okudingakalayo njengoba okunye kwakho kungaphandle kwalokho kumele bakwenze. Bakhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuba basebenzise idale lephalamende ukuguqula umthetho olawula ezokhetho kuphathise kuthini izizalwane ezihlala kwamanye amazwe zanelise ukuphatheka kukhetho lapho ezikhona owakhathesi ungakuvumeli lokho. Abamabandla aphikisayo bakhala njalo ngehlandla elidlalwa yinkokheli yomdabu endabeni zokhetho befisa ngaye abeZEC bayakulungisisa lokho. Kodwa abeZEC bona bethi akukho abangakwenza ukulungisisa lokho njengoba bengelawo lawo mandla emthethweni ukuqondisa indlela inkokheli yomdabu eziphatha ngayo ngesikhathi sokhetho. Bethi kungumthwalo walamabandla aphikisayo ukudinga indlela zokukhulumisana lenkokheli le yomdabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abanye abasekeli bebandla leZANU PF bathi ngeke kwenzakala ukuthi kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho ngenxa yokuthi lokhu kuyabe sokufana lokunika umbuso amabandla aphikisayo. Omunye walabo abacabanga ngalindlela ngumnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo yaphezulu. Yena othi konke okufunakalayo kwezokhetho kwenziwa ngesikhathi kulo hulumende womanyano ophele ngomnyaka ka-2013. Amabandla akunhlanganiso ekhankasela ukuguqulwa kwendlela enziwa ngayo ukhetho eZimbabwe, eNational Electoral Reform Agenda, ifuna ukuthi kube lenguquko ebalulekileyo kungakafiki ukhetho luka-2018. Umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende njalo elilunga leZANU PF utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi idalela ePhalamende lizayiletha inguquko yezokhetho efunwa nguZulu.
Okukahle kumina kumele sazi ukubana iPhalamende nehulumende babhizi kade zama khonokwana ukubana siqondise imithetho yonke ukubana ihambelane le-constitution eli-enta. Ugocela nako konoko okwama-electoral reforms abakhuluma ngakho. So akusiyonto enta, akusiyonto emali hlayo, njalo akusiyonto okuthiwa ayimelanga yenziwe, yinto efakwe abantu ngesilungu ku-agenda. Ubona ulungiswe konke konokwana kuhambelane. Yikubona sesile izeg ikhona iplesi isenzela konke konokwana ubana siqondise izinto hambi bantu bana nxamele sizebuya asithole sesivele sesihambelana kumbe sisibi si-compliance lako konke okumele kwenzakale kuhambelana le-constitution yethu eZimbabwe.
Ye, kodwa siyabona-ke ukuthi kulamanye amalunga eZANU PF athi kungeke kwenzakala lokhu ukuthi kube lakhonokho ukuthiwa ikuguquka kokhetho i-electoral reform ngesikhiwa. Kambe bakhuluma into abayibonayo kube vela kusuze kube khona Baba Joe.
Yiko nje iPhalamende okuyiyo elungisa imithetho. Kukhona vele ku-agenda kwasethwa ngupresidenti ngoba anti uyakwazi ubana ezikhathi zonke nxasizila iPhalamende upresidenti uyasinika i-guidance ukubana simele sisebenze njani sihambe njani. So yinto evele ikhona ngaphandle kokuthi abantu abangabe besefunaukungani bakusingenisa phakathi okungahambelani lani okenzengalokwana abantu ngama-security reform lani lani akhona yiko okusuka kube nzima bhanti okunye konke lokho mela kwenzakali kuvele kuzayenzakala akusoze kwakusemgodleni yinto ezathutha.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende ekubandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni iNational Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Stan Zoradza utshaywe kakubi ngamapholisa eHarare namuhla njalo ulaliswe kwesinye isibhedlela. UZoradza uhlaselwe ngamapholisa eze aye eHarare Central Police Station ukuyatshiyela amapholisa incwadi yakhe elesicelo sokuthi abophe umphathintambo bona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere phezu kokungethembeki i-corruption. Amapholisa aphinde atshaya njalo intatheli zindaba ezizimeleyo kanye lezephephandaba le-The Daily News ebezithapha udaba lukaZoradza. Kolunye udaba olufanayo, amapholisa kobulawayo lawo abophe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDCT, umnumzana Lovemore Chinoputsa. UChinoputsa wetheswa icala lokubangela udlakela ekutshengiseleni okube khona kunsukwana ezisanda kwedlula. Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection kusasa sikhangela udaba lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga okubikwa kudlondlobala elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Umsakazo ozimeleyo kobulawayo oweSky's Metro FM wona ophiwe ilayisensi yokusebenza nyakenye uqalisile ukusakaza namuhla. Edolobheni leVictoria Falls lakho umsakazo weBreeze FM lawo uqale umsebenzi namuhla. Imisakazo yomibili ingaphansi kwenkampani yeFairtalk Communications ekhokhelwa ngumholi wamakhosi Theatre, umnumzana Konti Mhlanga lomnumzana Qhubani Moyo, yena othi bayathokoza kakhulu ngokuqala umsebenzi. Umoyo uthi kunengi abakuphathele uZulu wakobulawayo lowe Victoria Falls.
Sitshayela ihlombe abantu bakobulawayo labantu abeVictoria Falls abasisekelayo ngesikhathi sonke lesi silungisa umsakazo wethu ukuze ube khona semoyeni. Njengoba usuzwile ukhona ngapha eMelika ukuthi abantu abangapha kobulawayo lendawo ezisurrounding iBulawayo bayakwanisa ukuthi bahamba ku-1003 FM. Abantu abaseVictoria Falls nendaweni ezikhona-ke duzane labo bayasihamba ku-91.2 FM. Sithestile i-signal yethu kahlekahle okutho ukuthi sesibone ukuthi i-sound yethu i-right, sitheste ama-presenters ethu ukuthi ayakwanisa. Esikwenzayo okwakuqala ukuthi sibone ukuthi sazise abantu bakobulawayo le-follows ngehlelo esizabe silazo lokuthi zenziwa sikhathi bani lokuthi ngubani oyenza lolo hlelo lokuthi uhlelo lwangalumume 10.
Namuhla bezimi njani inhlelo zenu?
Owakhethi lokho sirana inhlelo ezokuthi sisakaze sithesta ukuthi ekuseni nge-breakfast show lebelilobani ubabongele sikhonjwa atsho la ukuthi yena ungubani aqoxwe nje ngokuthi yena vele ungubani uvela ngaphi achaycha ingoma zakhe esingathi nje ngama-introductions ayezele ukuthi abantu bakithi baqale babekwazi ukuthi kanti vele onguye umuntu ophethe uhlelo ngubani.
Indimi lisakaza ngaziphi?
Indimi ezimqoka esisakaza ngazo lapha sisakaza ngolimi lwesilungu, sisakaze ngolimi lwesiNdebele, sisakaze ngolimi lwesiKhalanga, sibe sesithintathinta lolimi olwesishoneni. Futhi kusuka lapho sesiba nama-programs esilawo amanye abe khangele indimi lezi ezinye ezakithi ezingapha esingathi ngama-languages angama-national languages but angajayelanga ukuphiwa isigaba esiningi ekukhulumeni agoqela isiVenda, agoqela isiSuthu, akhokhela isiXhosa. Njengokuzazi ukuthi vele i-Macedonian ivele ingumchilo wamakhosikazi ekuthini indimi zonke zixubene khonapho zihlangene. Efollow singale futhi siyasebenzisa isinkhiwa esiNdebele bese sisebenzisa futhi isiNambia esiTonga okuyizo inhlelo ezixubileyo kakhulu khona ngale esigabeni seVictoria Falls.
Umnumzana Qhubani Moyo yisiphathamandla senkampani yeFairtalk Communication, yona ekhokhela umsakazo weBreeze FM loweSky's Metro FM.
Don't take my number. Awusohlangana kwiFacebook. I don't want your number. Awusohlangana
VOA Ndebele kuFacebook sesikhona. Akusthande VOA Ndebele Facebook
au www.nfunawena.com. Nangumntana
omuhle. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa ziyingxenye yabotshekesha abanengi abadilikelwe ngumgodi wegolide obungasasebenzi owe-George Harrison Park eJohannesburg kwele-South Africa ngesikhathi besemba igolide ngaphandle komthetho. kubika uBenedict Nhlapho.
Bekusisizi lezililo namhlanje phakathi komgodi weGeorge Harrison Park eJohannesburg. Isihlobo labangane sizilahlekelwa lithemba lokuthi izihlobo zazo zizaphuma siphila emgodini. Amapholisa atshela bezindaba ukuthi kulofakazi bokuthi kulabantu abaningi kakhulu abawelwe yilo umgodi bezama ukugeba igolide ngokungekho emthethweni. Phakathi kwaleli nani kubikwa bebaningi abadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe. Iningi lezalwane zeZimbabwe elezihlobo zalo eziphakathi kwalo mgodi belizama ukungena ngenkani ukuyabahlenga, kodwa amapholisa abalisa isithi lokho kuyingozi. Osekuzondisa isihlobo lezi ukuthi ukuhlenga kwabawelwe ngumgodi laba kumisiwe izolo ngemva kokuba kuqhamuke umlilo phakathi kwalo mgodi. Loba kunjalo bakhona abanye abaphume bephila kulo mgodi, kanti izihlobo zabo bezikhona ukubemukela zizama njalo lokubavikela ekubotshweni amapholisa.
Akule mapholisa uthi azalibopha la. Manje ngathi
manje Chanpa.
Kutwa kamapholisa abengelaxolo njengoba obephuma kulomgodi elimele ubesiwa isibedlela elindwe amapholisa kuthi ongalemalanga ubehlafakwa emoteni yamapholisa asiwe estoksini. Leke yinto ecasula abaningi otsheketsha abebengekho emgodini ngesikhathi kudilikela. Esinye sizalwane seZimbabwe esalileyo kuvezwa igama sithe lobanje besazi ukuthi umsebenzi wokutsheketsha kule migodi uyingozi ngeke bawuyekele ngoba iyoyodwa indlela abaziphilisa ngayo.
Mani ngayenza 1, 2, 3 ningathola kulala nidlile nezingane zami zingalala zidlile. Into ngiyilwelayo ngubaba, nginabantwana, nginabazukulu. So angeke ifamily yami yife indlala ngisaphila.
Kusenjalo umphathi ntambo ogatsha lwezenjiwayo lamatsha ligugu kule South Africa umnumzana Musebenzi Zwane wasethembise izihlobo zalabo abaphakathi emgodini ukuthi babekezele ngesikhathi kusadingwa indlela yokusungula uhlelo lokubahlenga. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umhlangano wezisebenzi zikahulumende lomqatshi obumele wenziwe namuhla awusabanga khona. Lomhlangano ubungokukhulumisana ngembiko kamphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa, yena othi iholo lamabhonasa lisoze liphiwe izisebenzi okweminyaka emibili ngoba uhulumende engaselamali. Uchinamasa esethula amazwi akhe okuhlaziya ukusetshenziswa kwemali kahulumende phansi koluhlu lwendleko zakhe zalonyaka. Wengezelele wathi imali ephiwa izisebenzi phandle kweholo lazo ama-allowances asaza kwehliswa. Okunye njalo okucunule izisebenzi zikahulumende yimbiko ethi kuza kunyulwa izisebenzi eziyinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, i-25,000. Omunye wenkokheli yezisebenzi kunhlanganiso ekhulumisana lohulumende e-Apex Council, umnumzana Richard Gundane, njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yeZimta, utshele iStudio 7 ukuthi izisebenzi eziningi zithukuthele ngenyathelo likahulumende.
Ya, ibonus ilungelo sivili. So kakumelanga ukuthi uhulumende aphonge ukukhuluma njalo ukuthi kakusela bonus. Lilungelo lesebenzi, lilungelo lababalisi, njalo imali esiyitholayo njengababalisi imali yinzuzo elutshwane kakhulu. Umuntu wonke uyabe esebenza elethemba lokuthi inyanga umnyaka usiyaphela laphana kuza kuba khona le bonus. Yona leyo imali yebonus imali encane kodwa imali eqhakatheke kakhulu empilweni yababalisi abaningi. So kakufuzanga kube njalo. Sesikukhulumile ukuthi lokhu okulethwe ngumbiko kaminisi Minister of Finance siyakwala kasikufuni kakukondakalanga kumele ukuthi bahlale phansi njalo badinge amanye amanyathelo azayenza ukuthi i-budget yabo ihambe ayikhona ukuthi babe belokho besukuluza izisebenzi besukuluza ababalisi vele abathatha inzuzo encane
manje pho singabona yini ababalisi betshengisela bengena ezitaladeni kumbe bekhalala nje umsebenzi
kuza kuba khona le mihlangano ababalisi bazakhuluma ukuthi ngawaphi amanyathelo abasawathatha kodwa le yindaba engalunganga ngisho akhona amanyathelo amaningi asemthethweni azathathwa ngababalisi atshiyeneyo ngendlela ezitshiyeneyo esifuna ukuthi sitshele uhulumende ukuthi into ekungamelanga ukuthi iyenzakale ukuthi umbalisi nxa ekhona efundise esesikolweni nxa engaphilanga kuhle nxa engatholi imali nxa esizwa yena ukuthi hayi lapha ngiyashuka ngasoze awuqhubi umsebenzi wakhe kuhle so lokho kakulunganga ngoba esiza kubona ukuthi siyacina thina i-service delivery ingasekho abantu bangakwanisa ukuthi yebo baye emsebenzini kodwa bengasoze basebenze ngaleyo ndlela okade ifanele ukuthi basebenze ngayo ukwenzela ukuthi i-service delivery ibe khona
Umnumzana Richard Gundane ngomunye wabakhokeli benhlanganiso ye-Apex Council.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala ngapha kwelemelika bathi baqoqa ukujengisela edolobheni leNew York besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe lapho azabe esemhlanganweni wamazwe omhlaba oUnited Nations General Assembly. Inhlanganiso yeDecember 12 Movement layo ithi izoba lowayo umbuthano wokujengisela isemuke ingapha kwelemelika maqondana lalapho ababe betshengisela khona abeZimbabwe. Asizweni isikhulumeli sale inhlanganiso umnumzana uMawale Clay ekhuluma.
The slogan Mugabe is right. That's something that's not simply indigenous to Zimbabwe. We didn't coin it. It was printed in the cover of New
African. Umugabe beqondenta ngokukhokhela ivuyo lebutho leSADC. Ukuvikela eleKongo ekulwiseni yiFrance leBelgium wayeqondile futhi ngokwaba kutsha umhlabathi kwabensundu. Ngokwenza konke lokhu ubemele izifiso zabensundu hathi ezeZimbabwe kuphela kodwa lakuzwekazi leAfrika.
Alo ke bekungumnumzana uMawale Clay esikhulumeli senhlanganiso esekela umongameli Robert Mugabe eDecember 12 Movement.
Ula. Umtana muya kula kula sanguma kaanguye
yeli uhlangothi lo manyano we United Nations olwe United Nations Population Fund solukhudaze uhulumende ukuthi afundise abantwana abangamankazana lusithi abesifazana abafundileyo baba lempila kahle engcono ngoba abajahi umendo lokuqala imuli kubika uNothando Spanda
Inhlanganiso ye-UNFPA ithi impumela yokucubungula ekwenzileyo iveza ukuba owesifazana othole ilungelo lokufunda ulakho ukuthuthukisa umdeni lesizwe ngoba elakho ukwenza izinqumo ezivikela impila kahle yakhe kanye leyabantu bakhe lezizukulwane. Inhlanganiso le ithi le yinkuthazo yokuthi lapho ohulumende behlela inhlelo zabo baqakathekise imfundo yamantombazana ikakhulu ezokulwisana lemikhuhlane ubuyanga kanye lobuswela emazweni wonke abhekane lalolu dubo. Unkosikazi Lydia Nyathi osekhulile uthi ngesikhathi yena ekhula kwakuyimvela kanci ukufundisa amantombazana ngoba kuthiwa kuthuthukisa umdeni lapho ayakwendela khona. Ethi babesuka bakhohlwe abadala ukuthi lo mdeni uguqela abazukulu abalakho ukuthuthukisa labo umdeni wonke kwelizayo. UNyathi uqhubeke esithi impumela yokungafundisi amantombazana isobala emzini eminengi lapho imuli ziqhubeka zilokhu zihlupheka ngoba umama ongafundanga eqhubeka laye engaqakathekisi imfundo lempila kahle yabantu bakhe.
Ayo yena unina engafundanga labantu bakhe futhi abasozi bafundi kuyaqhubeka kulokunjalo izindlu ziyalokhu ziphansi akula kuguquko ukukhona amankazana azayala lokho ephansi labafana belokhu bekhokhela besiya phambili kodwa abanye ezindlini eziningi abafana labo belokhu bephansi benjalo abasebenzi.
Unkosazana Lindi Wendlovu osebenza labesifazana uthi minengi imizi emileyo lamhla ngenxa yembuli ezazinikela ukuza amantombazana esikolo. Ethi owesifazana ofundileyo uyenelisa njalo ukumela abantu bakhe abangamankazana labafana aqiniseke ukuthi bayathola amathuba abafaneleyo kwezempilakahle kulo wesifazana ongafundanga njalo ongasebenziyo omelele ukukhangezwa ukuze athole impilo yena labantu bakhe.
Sokulingana abafana lamankazana ngoba omama labo sebekhwanisa babe ngamaloya babe ngama-ministers so kumele bafundi. And then khona lokho nje ukuthi umntwana ongumfana ngiweqakathekiswa ngoba kuthiwa kumbe nguyinhloko yomuzi but khathesi akusasebenzi kanjalo.
Okhangela amalungelo amantombazana unkosikazi Lindile Ndebele uthi kumele kubekwe izinqumo ezenza amankazana ahlale ezikolo ezifana lokwehlisa inani lemisebenzi emakhaya kanye lokubanika imfanelo zabo. Ethi udaba lokutholakala kwempahla yokugcika lumqoka ngoba ngolunye olususa amantombazana amancane ezikolo agcine esiya kwenda isikhathi singakafiki.
Udaba lolu sananzelela ukuthi abantwana abakhululekanga nxa besesikolweni okusho ukuthi nxa ngingakhululekanga ngisesikolo le mfundo kayingene kuhle ngoba nihlalani lokhu engicabanga ukuthi kambe isigqoko sesingcolile kambe utisha kathesi uzathi sihambe siye kuma-sports ngizadlala njani njengoba utisha loye lolaka kangake ngavumela abantu beyetoyilethi kambe mina nizaphetha ngini osokubangela lokuthi kwesinye isikhathi ngicine nilove esikolo mbe mphunga uba lokuhlulukelwa nje nxa ngisesikolo. So sizama ukuthi sikhangele ukuthi abantwana bangaphathiseka njani kwenza ukuthi bakhululeke nxabe kuleso sikhathi ngoba khona kuyindalo nje.
Osebenza labasakhulayo unkosazana Emilia Chweni laye ugcizelele udaba lwenswelakalo zamantombazana ethi ngenye yembangela yokuqonga kwenani labesifazana eselisiba lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Njalo uzananzela ukuthi abantwana abangamankazana ngokuthi kabalwa lekho khona lokhu kuthiwa yi-sanitary yokhotonuni kuthi abahlala 2 months bengahambi esikolo ngokuthi inyanga ngenyanga umntwana oyinkazana ulamalanga ngo-5 angasuze hambe ngawo esikolo ngokuthi kali sanitary wear. Basebenzisa amalembu angcolileyo, basebenzisa abanye kuthiwa ubulongwe, basebenzisa iziqu, basebenzisa yonke into engaqedakaliyo, basebenzisa ama-newspaper. Khona lokhuyana kuyenza ukuthi abantwana beqalise ukuba le mikhuhlane leyo kuthiwa ngabo-cancer abezibeletho.
Uqhubeke ethi lolu hlupho lokuswela impahla yokugcika luphatha njalo abesifazane abazithweleyo abagcina besekela ukuyabelethela ezibhedlela besesaba ukuyangeka ngenxa yokuswela impahla okufaka impilakahle yabo lensane engozini.
Uma umama bebeletha isigazi eliningi bayaliswela so kuyabe kufanele kube labo khothonulu akufanele basebenzise ezibhedlela. So zonke zona lezi zinto kumele ukuthi zibe khona. Abakhulu bethu abamazwe kufanele benanzelele ukuthi zonke izinto zona lezi ziyananzelela ukwenzela ukuthi omama impilo zabo zibe zinhle.
ELiZimbabwe ngelinye lamazwe ehluleka ukugcwalisa izinqumo zama-Millennium Development Goals, ingcwethi ezithi kwabangelwa ukuswelakala kwenhlelo zokuthuthukisa amathuba abesifazana lamantombazana. UNFPA ithi ukuthuthukisa amathuba abesifazana kwezemfundo kuyaqeda inhlupho eziningi kwabesifazana ikakhulu kuhlangothi lwezokubeletha kanye lempilakahle yensane. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lozwekhetho inhlanganiso yeZEC lezinye indaba eziphathelane lokhetho.
Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amabandla aphikisayo akumanyano wenera akhala ngokwenza kwe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Ayike kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ungutungameli Nkomo.
Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1 0800 2024650318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi lingayikhatshana. Uhlelo lwenu olwe Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.